isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgelanga njabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 20 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, iKomiti yePhalamende ebona ngezempila kahle ithi izibhedlela zikahulumende eziningi azila michina, imithi izisebenzekane lokunye okudingakalayo ekwelapheni izigulane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe asezansi yezwekazi le-Afrika, e-Southern African Development Community, SADC, icela uncedo lokudla kwabantu abangaba izigidi phose ezingamachumi ayisithupha, 58 million, ababhekane lendlala enkulu lonyaka. Umongameli Joe Biden lancintisana laye emele ibandla lama-Republicans kukhetho lwalonyaka. Umnumzana Donald Trump usebevumelana ukuthi bazadibana kungxoxompikiswano ezimbili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomiti yePhalamende ebona ezempila kahle ithi izibhedlela zikahulumende eziningi azila michina, imithi izisebenzekane lokunye okudingakalayo ekwelapheni izigulane. Ikomiti le ithi izakhuthaza uhulumende ukuthi engezelele imali ephiwa kuhlangothi lwezempila kahle. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lelunga lekomiti le njalo emela iGwanda Central edalele ePhalamende unkosikazi Nomathemba Ndlovu.
Ezedlela emsina enkelicabangela ukuthi khona ayikho ezedlela kulobunzima.
Indubo ezinye ezikhona ngaphandle kokuswelakala kwemitshina yiziphi?
Ezedlela akulamithi baba, ezibhedlela kakula ngubo, ezibhedlela kakula kudla. Like kulesinye izedlela esifike kuso kuthiwa imakumbe hospital, kunengubo kuthiwa ngezika-1946 esezisefeke ezile zikhala. Sesibhedlela lapho indiza zonke ababephekela kuzezinkulu kudala sezafa, ezinye sezirusa zisavunyelwa. Bapheka ngempika bekutula ukuthi khangeleli ukuthi abantu bangadla yini ukuze kube yimeleyo. Hhayi, akufuni.
Ye, sibona olunye udaba lungo lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Lona kumi njani ezibhedlela?
Ezibhedlela bakhona sibili abantu ababesebelethwe sebephanjaniswe izidakamizwa. Baningi, but into ehluphayo thing number one, i-staff kumbe ngithi amanesi kumbe ngithi abantu abenza umsebenzi wona lowo ezibhedlela yakula, ama-nurses ethu wonke aqualified saphumaya ngaphandle kwamazwe. Izibhedlela sekuthona ukuba yisibhedlela nje sekuthi umuntu uhambe esibhedlela. Babili bathathu abathole isizo ngabale mali zabo la bathi muzulu wonke ukuthitheke esibhedlela kulandela abangasinceda ngayo abezakwamizwa baningi sibili. Omunye nje kumbone layo ngamethu engatshelanga bathi kuncedakala kwakhona kuba nzima. Kuba nzima ngoba ngama-rehab awakho lapho kuthiwa abantu bangancedisa.
Pho konke lokhu likukhangela libone angathi kungabe kubangelwa yikuyini?
Lokhu mbona ngani kubangelwa yikufa komnotho welizwe, ngoba umnotho nxa ufile akula lapho kungadlela khona noma yini, ngoba into yonke iba khona ngokuthi thengiwe. Nxa imali ingekho kuthengwa ngani bani? Umnotho welizwe yodale konke khonoko.
Njenge-committee ebona ngezempilakahle selibhodile labona indubo ezikhona, pho kuyini elikhangelelwe ukuthi lingakwenza ukuthi kuncediswe uZulu laphana enelisa ukuthi ebe eselatshwa ezibhedlela?
Angiyalazi ukuthi umthetho uhamba njani. Nanxa kungukuthi abantu sebebhodile ale sathatha konke esikuthathayo ngikhona sesizahamba lakho njengekomiti siye kuthethi lako-house, simuve ibe yi-motion, sikudibhethe kwenzela ukuthi sizwakale maybe nohulumende angakuzwa ngcono nxa sekuphuma ku-house of assembly.
Ye, kungaba le minye imithetho kumbe iziqondiso elingafuna ukuthi lizikhuthaze ephalamende ukuthi zifakwe ikakhulu sikhangela indaba zezibhedlela.
Indaba zezibhedlela sifuna ukuthi ngasiyafuqa sikhuthaze ukuthi itreasury nxa ikhipha imali imali eningi yaye ezibhedlela ngoba impilakahle yomuntu iyehamba kuqala ukuze senze into esikwenzayo kumele sibe zilile imali ngobuningi kayihambe iyefakwa kuzeuzeka.
Unkosikazi Nomathemba Ndlovu lilunga lekomiti yephalamende ebona ngezempilakahle. Umanyano wamazwe asezansi yezwekazi le-Africa owe Southern African Development Community, SADC, ucela uncedo lokudla kwabantu abangaba izigidi phose ezingamachuma isithupha 58 million ababhekane lendlala enkulu lonyaka njalo lezulu lesikhukhula kwamanye amazwe. Inkokheli yomanyano lo yenze umhlangano omkhulu namuhla ebulenjini bokuxhumana lapho umongameli Joao Lourenco obe ngumgcini sihlalo obike ukuba amazwe la asebambisana ukuze edingele abantu ukudla. Uthe kuyasinda ukuba akwenze kungelasekelo lwamazwe athuthukileyo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye ube semhlanganweni lo kasenelisanga ukuxoxa lesikhulumeli sakhe umnumzana George Charamba obengaphenduli umakhale khukhwini. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Everson Ndlovu ofundisa izifundo zokuhlenga uzulu eze-Disaster Management ekolitshini lemfundo yaphezulu e-National University of Science and Technology.
Kuyabonakala ukuthi sihambe sanganisa isilinga ngoba sesishiye namakhofi omdabu ngaphandle. So i-idea yesiphala senkosi kade kuyikulungiselela imumo ezengalezi. Kodwa nakho kubheda siyakwazi ukuthatha laphana sifide abantu bethu. Singakaceli ngokucela emzini yi-prepared yethu le ngikhuluma ngayo. So ngiyananzelela kumbe ngiyagcizelela kubameli besadiki abakhokheli bethu ukuthi asisithi invest on disaster preparedness, money-wise, material-wise, you know, infrastructure-wise, kuhlale kukhona izinto lokho. Kwenze lapho lokhu nasekuchaya thina wa-ready. Lapho yekho ready labadile kuthi ukuthi nokubhawusa bethu kuza kuba nzima kusasa. Asithi izulu line kahle in the next season kuza kuba nzima kubalimi ukuthi bathi bounce back to their original state.
Ubonani kodwa imihlangano le iyanceda yini kumbe babe bezicocela nje ukugcina vele ongasayenzakali lutho?
Mina ngibonile babadile oflint uhulumende we-Mozambique lapho okhuluma khona ngama-floods la unikile i-SADC indawo e-Mozambique yindawo I think it was kuthiwa industrial site some izile ilungile ukuthi ibe yindawo engasetshenziswa. Yinto eyinhlele engikhuluma ngayo. Unike i-SADC region indawo yokuthi bafake khona ama-ofisi abo awe-disaster response. Khonokho mna ngibona kuyinto yokuqala i-SADC esenzile enhle kakhulu nxa sikhangela ezama-disaster. Njengoba ise-Mozambique sekufanele ukuthi amazwe wonke akhona i-SADC kakhesi bakhangelele ukuthi bafake what is the money ezabe bezizimelele ndiyamijik kwenzela ukuthi that center iphangise ukusebenza. Isektha leyana inakho ukuadresa izinto ebengikhuluma ngazo not only ukurespond ibekhangela futhi nokuthi ingabo ngomumbu okhona ongene eZimbabwe ongene eLesotho ongakudileyo imabhoda in the first place uhambe masinyane uyesifika to the need people down there yayibona all those things zikhona khona nabo. So i-SADC that unit on its own isiqalisile uyasikhombisa ukuthi yes kukhona okukhulu abangakwenza bebambile.
Ye, kuyiwa phambili sewulubona zali baza kusebenzisa yini kumbe yagcina lakho sokugcwele uthuli nje.
Hayi, mina I'm optimistic especially in the current leadership ekhona. Khonoko ukuthi uhulumende weMozambique athi yanika indawo bakadinge ukutshengisa ukuthini kutshengisa ukuthi no abantu sebenanzelele our leader sebenanzelele ukuthi no we cannot continue to data ukuthi continue to break up for issues ngalo lokuzakala. For that means, ngicela ukutshela ukuthi i-center lay bayilinkile nama-centers awe-EU. Yabo? Bazoya linka futhi nama-centers awe-EU nama centers awe kubo Asia, kubo Latin America, na Seiro. You know such things, which is a good thing. So, mina nkangele kutu, yunga kata palisile, my belief, my desire, yunguti kona, umutama wanza ale, ufula shuguma nga manja, esati, bakanele, enatina, yunguti.
Umnumzana Everson Ndlovu ngofundisa izifundo zokuhlenga uZulu ezedisaster management ekolishini leNational University of Science and Technology NUST. Ubexoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7 ekobulawayo. Kweze mpila kahle namhla sixoxa ngomkhuhlane wokukhukhumala umzimba owekwashiyoka obamba abantwana baleminyaka emihlanu kusiya phansi. Umkhuhlane lo ubangwa yikuswelakala kokudla okukhulisa umzimba ukubika ukuba kulabantwana eZimbabwe asebelezibonakaliso zesifo lesi ngezikhathi ilizwe libhekane lendlala esebekayo ebangelwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Iziphathamandla zikahulumende zalile ukukhuluma ngodaba lolu laloba zivuma ukuthi kulabantwana abaningi kakhulu eZimbabwe ababhekane lendlala. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxele usikhucamfundo Solwayo Ndlovu osebenza esibhedlela sempilo General Hospital lapha ukhuluma ezimele.
Ikwashoka ababa ibangwa ngokuthi umntwana uyabe engadli ukudla okuthiwa i-balanced diet, engatholi izinto zonke ekudleni akudlayo. Okuthiwa i-balanced diet lokhu kutsho ukuthi kumele umntana nxa esidla kube lama-carbohydrates, kube lama-protein, kube lama-fats, kube lama-minerals akhona konapho ukuze umzimba wakhe uthole into okuthiwa i-balanced diet. Nxa engakutholanga ke lokho umntwana uyabala into okuthiwa ikwashoka, kungumkhuhlane omubi kakhulu. Nxa kuswelakala ukudla ke uthole ukuthi abantu bayabe sipha umntwana iporiji elechukela kuphela, umntwana akhukhumale umzimba, isisu avuvuke, kuyukuthi lo umkhuhlane uyabe usumubi emzimbeni wakhe. Nxa kuwukuthi balamafutha layo ihwahwa ababe likhiphe enkomeni kumbe enyamazanini ebazuza ihwahwa bayafraya ngawo ukudla abakwenzayo, imfusha wabo kumbe ikhabishi bengaze bapha kunjalo kungafrawanga kuboyiliwe kunjalo kuyabe kungela amafats. Amafats aqakathekile emuntwini. Nxa umntwana esele kwashoka uyabe engasakhuli kuhle, engasayenelisi ukuthi aha adevelope lokhu abadala babe kunanzelela, eqalisa ukukhukhumala isisu lokuvuvuka umzimba engutshiloyo, lokuba ebanjwa imikhuhlane mbijana mbijana segulile mbijana mbijana, ngoba ikwashoka le babe engasela okuthiwa yi-defense, amasotsha okuvikela imikhuhlane.
Kuyini okungenziwa baba Ngwenya ukuthi abantwana laba behlengwe, njengoba siyabona ukuthi kulesomiso esinye esimangalisayo, isomiso esikhulu sibili kakhulu, kambe kukhona yini okungenziwa ngabazali abaswelayo ukuthi benike abantwana ukudla?
UZulu uyaxwayisa kakhulu ikakhulu emaphandleni ukuthi obaba bengaze bathathe imali le encane abalayo bethenge into ezinjengotshwala. Kumele bakhangele imuli zabo. Okuqakathekileyo njengobana i-drought le inje, abantu bengavunanga lutho emasimini. Kuqakathekile ukuthi imali le encane ekhona ithenga impuphu le-cooking oil ledobi. Ngibona abantwana bengasila nxa kulochago lalo luzuzakileyo, baphiwe lochago, ngoba ingozi lembi ebuyayo nge-drought, ama-underfights amaningi azabe sengozini embi impilo zabo. Nxa sebecabangela ukuthi umntwana akasakhuli njalo selekwashoka sevuvuka umzimba kumbe khukhumala isisu, bamgijimisele esibhedlela bengabe belokhu bemupha iporiji leyo elechukela eyiyo ingozi kakhulu. Umama uyabe cabanga ukuthi umntwana sedlile, kade hhayi ukudla lokhu amupha khona kuyingozi embi kakhulu.
Lo ngusikhwicamfundo Solwayo Ndlovu osebenza esibhedlela sempilo General Hospital obekhuluma lo Gibbs Dube oweStudio 7 ekobulawayo. Kweziphathelane leMelika, umongameli Joe Biden lancintisana laye emele ibandla lama Republicans kukhetho lonyaka umnumzana Donald Trump sebevumelane ukuthi bazadibana kungxoxompikiswano ezimbili kule migoqo yale ngxoxompikiswano ezenza kungabi lokuxokozela kodwa ukuthi lingxoxompikiswano izakhanga abavoti ikakhulu nxa kukhangelwe isikhathi esesisele khona ukuzavela intatheli izindaba ye-VOA uVeronica Balderas Iglesias usiqoqele lolu daba olwethulwa nguChris Gande oweStudio 7.
Umongameli Biden wapha impendulo ecacileyo yokuthi uzangena na kulezi ngxoxompikiswano mhlazi ku-15 kuyona le inyanga.
Donald Trump lost 2 debates to me in 2020. Since then he hadn't shown up.
Donald Trump ngamnqoba kungxoxompikiswano ezimbili ngomnyaka ka-2020. Kusukela khonapho kazikaze abuye kungxoxompikiswano. Kodwa kathesi sesenza njengani ufuna ukubuya. Akuze ke sibone.
Sokubekwe amalanga amabili alezi ngxoxompikiswano unhlangula 27 lompandula 10 omela ibandla lama-Republicans umnumzana Donald Trump ufunge wagomela ngalolu daba ekhankasa eseMinnesota ngolwesihlanu.
I just want to debate this guy.
Ngifuna ukuphikisana lalondoda. Uyazi ngizathi aqala hlolwe izidakamizwa. Angifuni ukuthi aze njengamhla esethula umbiko wakhe we State of the Union edakwe izidakamizwa.
Coming in like the State of the Union, he was high as a kite.
Akula bufakazi bokugcizelela imbono kaTrump ngalokhu. Ilunga lebandla leDemocratic Party uSenator Chris Van Hollen wabuza ngendlela uTrump aphikisa ngayo kungqoqo ayenze lomsakazo weABC kuhlelo oluthiwa This Week.
He wants to create this sort of atmosphere of a circus-like entertainment.
UTrump ufuna ukwenza njengomdlalo nje wokulibazisa uZulu kodwa kubalulekile ukuthi kukhethwa bani. Ngithi uBiden okhulele edolobheni leScranton ePennsylvania ulwela izisebenzi njalo ufuna abantu besebenze ngokukhululekileyo. UDonald Trump isibonelo sobudlwangudlwangu.
Owake wacebisa umkhankaso kamnumzana Trump uMark Lotter laye obesemsakazweni we-ABC uyancoma ukuba khona kwababili laba abancintisanayo enkundleni yengxoxompikiswano.
This is going to be live recall and you know Donald Trump gets up there 2 or 3 times a week and pontificates for 90
Kuza kuba nzima. UDonald Trump uyakhankasa kwesinye isikhathi kathathu ngeviki ekhuluma kwesikhathi esedlula ihola lengxenye. Umongameli Biden kajayelanga ukwenza imihlangano lithathele izindaba. Kuza kuba lukhuni kumongameli Biden.
Lezi ngxoxompikiswano ziza kwenziwa kungelabantu enkundleni. Abalawula lezi ngxoxompikiswano intatheli zindaba zomsakazo we-CNN lowe-ABC baza kwenelisa ukucitsha ama-microphone nxa ababili laba bengaqala ukwenqabelana ukukhuluma. Injongo yalezi ngxoxompikiswano yikuncedisa abavoti ukuthi bakhethe abazamkhetha phambilini kokhetho lukalwezi, kuchasisa ofundisa izifundo zezombusazwe ekolitshini le-Roger Williams University unkosika as June Speakman.
Trump is particularly good at focusing on the negative aspects of his opponent, less interested in discussing the issues.
UTrump wazi ukukhuluma ngengxaki zalowo ayabe ephikisana laye. Kakhangeli indaba eziqotho. Ngibona sengathi uBiden uzakhangelisisa okwenzakalayo, akwenzileyo kwezomnotho, lokulutshwana nje okokuthi uTrump yena uyini njengomuntu ancintisana laye.
Ukuze ingxoxompikiswano ziguqule ingqondo yabavoti ukuthi zenziwa nini kuqakathekile, kutsho isiphathamandla senhlanganiso American Enterprise Institute.
Where when you get close to the election and many voters are paying attention, those debates got a lot of.
Nga uketo solusondele, abavoti abanengi bayabe sebelukhangelele. Lezi ngxoxompikiswano ziyabukelwa emisakazweni ngabanengi abayebefuna ukuzwa ukuthi bakhetha bani. sokusele isikhathi esifitshane.
Imizamo yokuhuga abavoti iyaqhubekela phambili liviki. UTrump ukhangelelwe ukuya esigabeni seSouth Bronx ngolwesine. Umongameli Biden uza kuba eseNew Hampshire ngolwesibili, abeselubhekisa esigabeni seBoston eMassachusetts. Lolu daba lulotshwe yintatheli izindaba yeVOA uVeronica Balderas Iglesias, lalwethulelwa emoyeni yimi uChris Gande.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lilalele kumsakazo weStudio 7 sisakaza siseVoice of America eWashington DC. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwenu olwe-Live Talk namhlanje sihlaziya imikhuhlane yengqondo, i-mental health, lokujula kwemicabango okubangela ukuthi umuntu agcine ezibulala kumbe i-depression. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imibono yenu lina balaleli beStudio 7 elithumele ngeWhatsApp.
Sanibona la uStudio 7, hayi igama lamusikazi Sibanda ekhaya ngibenyamandlovu. Hayi khala ngale ndaba lomkhulu lona umnangagwe, manje sihlukumezwa, manje sihlele amazwe ngaseSouth Africa, sihlukumezekile labafowethu. Hayi bafowethu, hayi sicela ke siphakamiseni umthwakazi wakithi madoda akithi, ke siphakame impela madoda, sikhathele ngaleli khehla lomnangagwe lentuswana nalezi imali ezingaqedakala babo, lezi imali ezingaqedakala ezokuthiwa amazigi lezo. Hayi hayi bafowethu, hayi madoda, hayi noma nayi sikhathele impela madoda ngaleli khehla leli umnangagwe lapho elikhona khona nalabo Joseph Shuma abakhona laba izinto zabantu.
Sibingelele Studio 7 sibonga ithuba. Lo sisilo uthiwa ngikhethi wephephe isikhulumeni sezanu, lo usebenzela izanu ngeza umuntu support ichabango ukuthi bekwazi ukuthi ungumuntu wezanu. Zidlela imali ezanu sisobantu ukhululekile, ungabo wenza ngathi abantu bayizilima wona babona. Njalo lo nyaka sisupport abadala emakhaya, kunzima indlala, kunzima indlala kubi lapho. Nabonga ithuba ngumasenga lapho kobulawa iphumule emadokini.
Chuma amanga, amanga umuntu omdala, chuma amanga le present lakho lonke le amanga lonke alithembakalanga zani PF lonke izigangi kuphela uganga into liyaze uphika walingena epyramid dead door anganamagundwane amanga le badala leni athi lizaze likhulekile likathi. Hayi mani liyakuyizama ukuthi linye lisihloniphe mani eZimbabwe, mani linye liziphathe siqede ngichuma lapha eJohannesburg lapha eCosmos City, liyezama ukuziphatha le badala leni.
Hayi khona eqinisweni impela kuba amakhanda ayavulwa, amakhanda abomnangagwa lawo besike sisiwavule ngelilanga, sike sibonte kulani phakathi emakhanda abantu lapha. Hayi abantu laba normal, yazi uyazuzibuza umbuzo ngalo mpendulo ukuthi bacabangani kahle kahle, bayalela esikhundleni, bayalela ukusela, bayalela esikhundleni, bayalela ukubulala abantu. Kumanje unjele ukuthi ma engabe esiyavula ibakery kobulawayo isiza bani leyo bakery, isiza ngani just point ngoba abantu akula umuntu obinishita kiyo iyo futhi yajika futhi luthe futhi kusasa bitshontshela abantu futhi.
Hello, 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 hello Studio 7 wonke abalaleli, sibonge kukhulu esikuzwayo la okuncindezelwa izandla okunzulube bemtshela iqiniso ichuma wakho iyatshele vele ngaba sibhora sinyenza sisabafuna sisabadingi ukuze kunokuba ngozivusa abaright abone kwesihlukunyiso njengamasa.
Studio 7, Studio 7 njani balandeli nabasakazi, siyabeza uJoseph Chuma hayi balikhulumela izigi labo, bayikhulumela igovernment yabo, igovernment eyehlulekayo. Thina into esibulalayo eZimbabwe yipolitics kuphela, noma umuntu ebona ukuthi hayi lo muntu uphambanisile
ezilongo ngepathi yakhe akumelanga ambonise kumele amkhulume kahle amdefende nomembo embona ukuthi uyezinto wrong thina into esipulalayo eZimbabwe into yankona isezosipulala iminyaka neminyaka ukuthi sihlungise izinto kuzosithathela isikhathi eZimbabwe nxa yepolitics esinayo engqondweni zethu umuntu mayenza into wrong uyabenza into wrong nomethe ngwepathi yakho kumbe ngwayiphi ipathi kumele umsole into wrong kumele isolwe vele
Studio 7 Studio 7 njani wonke nje abothungameli inkomo lapha lanto udaba lwe-CC yabo Chabanga labo Richmond labo bani bani lezi ezintathu abakhohle labo bantu abayazi into abayenza bavele behluleka after vote akula nto abayenza abaphume nje abazidwele bathi zwi abayekele izanu ibuse intando yayo ngoba bavele bachitha amanzi phansi abasabutheki akula bantu abazabalandela kolabo badadu lapho izi abasena support njalo into abayenzayo kabayazi abana yimi ngabe nyanyekele izanu ibuse ibusa kuhle ibusa kubi abayekele kunjalo amboni uncedelwa nguni ukuthi singathi sele opposition eZimbabwe kasiyabe siyadlala izi akuncedi nix
ninjani basakazi bakastudio 7 nabalaleli abahle amazimbabwenzi wonke asezimbabwe nomhlaba wonke ngithanda ukufaka-ke ilizwi lami-ke lapha owakuqala izigi leyi nxa kuthiwa ifuna ukuthi isebenze akumelanga kukhitshwe nama-US dollars namanye ama-currencies lawo asilo lolu hlupho ngiphendula lothi akube le zigi kuphela kukhitshwe yonke leyi mali into efunakalayo amazimbabwenzi lapha yikuthi nje kuphela kube le-trust emabhenki amabhenki aqalise ukuninga abantu ama-interest kuphela yikho khonokho okungaqalisa ukuthi kuvuselele ezinye izinto yikho umthambo we-industrialization lalela abona apho amabhenki anganiki i-interest laleyo zigi yangikhona nxa beyifakile ayitshintshwe emabhenki nxa ngifuna ukuyathatha ama-US dollars nge-1:13 yabo benike lawo ma-US dollars kube le-democratic will kwi-economic power haw ngingathuni sifa amanye ama-terms into ze-economy wathiwathi into zokutshotsa kusebenzi lokhu okokugcina ujoseph chuma umuntu omdala nxa engayazi into ayenzayo hhayi abachiwe lokhu bekhuluma ngithanda ukumkhuza ngebala lele elithi iziphofu uthe ephendula umoses ncube laphana wathi uthe ephendula laye wavuma ukuthi-ke bona abasibo mpumputhe umoses ncube laye ngimkhuze lanxa ikhuluma kuhle ukuthi ibala elithi mpumputhe bengalisebenzisi ngangcono ethi yena lingabizi mpumputhe okwengqondo ngoba sikuthi abantu abangaboniyo abenelisi ukwenza ezinye izinto they are better people who have with disabilities abangaboniyo asikuthi ukungaboni I don't think abangenza ngcono abangabusa even ilizwe leleli given the chance kanti uvele upresident laye isiphofu kaboni uyatshelwa owakhe yikuhlala phansi lama-councillors akuba kumnankakwe njalo kaboni lanxa ibona ngamehlo kaboni practically ngoba kaboni yonke into eyenzakalayo elizweni izinformed okuqakathekileyo zingqondo zomuntu thank you very much
sibingelele enkundleni ya siyayizwa lele bandla elibusayo ngokufostela ukufaka imithetho yencindezelo ebantwini belizwe imithetho yabo vele ngobuningi bayo yokucindezela abahlali kwakule ndawo ungathi sekwasiphilisa okwama-slavery ezweni lakithi ngale mthetho yabo le futhi ungabhekisisa bona ibasebenzela ukuthi ibavikele bona bodwa njengabantu bebandla elibusayo ayivikele umphakathi wonke elizweni so kulukhulu kakhulu le nto yabo le abayenza so manje yona le ndaba yokuthi bazokhala bathi kunabantu abavusa udlame into ezinjalo udlame luvuswa yibo luqalwa yibo laba bantu ngemithetho yabo le encindezelo esobala ukuthi ayidingakali njengabantu belizwe
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo ngokwenzakala lapho abaphila khona lani lingathumela eni imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318 nxa lifuna ukuthola inhlelo zethu nge-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318 Ku-Live Talk namhlanje sihlaziya imikhuhlane yengqondo, i-mental health lokujula kwemicabango okubangela ukuthi umuntu agcine ezibulala i-depression. Singake ehlukane izihlobo wathi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ikomiti yepharlamente ebona ngempila kahle ithi izibhedlela zikahulumende eziningi azila michina, imithi, izisebenzi kanye lokunye okudingakalayo ekwelapheni izigulane. Inhlanganiso yomanyano wamazwe asezansi e-Africa owe Southern African Development Community udinga uncedo lokuphathisa abalambayo olemali efika ku-$58 million. Silu gqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.